Incwadi ekhona eyekusile iyincwadi eyayivele isiyenziwe kudala, zincwadi ezabhalwa kuxotshwa abantu bokugcina abaxotshwa nyakenye umhlangano we-Extraordinary Congress ungakenza kahle. So okwenzakalayo yikuthi lezi ncwadi sezibhaliwe, kusho ukuthi ngabona ikusile Rural District Council ibingakahlali phansi, ngoba nxa umuntu exotshwa kabhalelwa incwadi ehlezi endlini utshelwa esebuyile emhlanganweni obakhona ngomva kokubhalwa kwencwadi yokuxotshwa kwakhe. So lokho kuveza sobala ukuthi lezi ncwadi zabhalwa uminista waphendula zahamba ekusile, kodwa ikusile ibilokhu ingakabi lomhlangano wayo kuze kube isikhathi lapho ethole khona ukubana ibe lomhlangano ibe sibatshela labaka abaxotshiwe ukuthi sebexotshiwe. Kodwa akula kuxotshwa osokwenziwe ngomva komhlangano omkhulu owe-Extraordinary Congress, njalo kakusela kuxotshwa kuzayenziwa abantu, ngoba ibandla lifisa abantu baqhubeke besebenzela abantu abawukhethelwa ngabantu.
Umbuzo wami wesibili, ungasitshela ukuthi kanti vele kwakubangelwa yini ukuthi lithathe inyathelo lona lelo okuthiwa yikurikhola, injongo yakhona selayifeza na?
Lokhu kwakubangelwa ukuthi kwakuhluzwa ukuthi ngaleso sikhathi kulabantu ababengasekeli isinqumo se-Supreme Court esasisitsho ukuthi kumele siye e-Extraordinary Congress ngemva kokufa kwababa uTsvangirai, ngoba sinqumile ukuthi umhlangano we-MDCT awuzange wenze imfanelo owawumele ube uzenzile ukuze ukhethe umkhokheli wakhe omutsha ngomva kokusitshiya kukababa upresident uTsvangirai. Ngakho ke imithetho yebandla ithi yona nxa ususekela elinye ibandla elingasilo bandla lakho, nxa susenza noma yiphi imisebenzi esekela elinye ibandla elingasilo bandla le-MDCT uyabe usuzixotshile. Ngakho laba bantu bahamba ukuyakhethwa ukuthi bamelele amalunga ephalamende, amakhansila, babe hanjiswa yi-MDCT kunhlanganiso kumanyano wokhetho owe-MDC Alliance. I-MDC Alliance ngo-2018 kwakungayisilo bandla lombanga kulezo mbangazo, kwakungumbuthano wamabandla amaningi owokhetho, kwakulilima lokhetho. Ngakho abantu babehanjiswa yi-MDCT, okusho ukuthi bonke abavelela ku-MDCT besiyakhethwa ezikhundleni bekulima le-MDC Alliance ngamalunga e-MDCT, ngoba yona i-MDC Alliance ayilamalunga, ayisilo bandla. Ngakho-ke kusizofika ku-Extraordinary Congress bonke labo ababesala ukuthi bona bayalandela okuzayenziwa yi-MDCT basebezixotshile bodwa nje. Ibandla elalikwenzayo kubhalela ke ukwazisa ukuthi hayi uzibanibanyana uthi yena kasekho lathi ngoba kasekeli lokho okumele kwenziwe. Nanku-ke sokwenziwe umkhokheli omutsha ubaba uDouglas Monzora sekhethiwe, labo abaseleyo sokumele sidonse kanye siye phambili sifeze inhloso lemisebenzi yebandla le-Movement for Democratic Change.